Hayi sisithandekile ukukhanya iningi labantu sebebuyele emakhaya lanxa kwesaba lokhu kukhona kodwa hayi mbijana ukuthi bayabuyela emakhaya sebekhangela ukuthi bapholise amanxeba lawo okulinyazwa ngamapholisa kodwa hayi sebebuyela emakhaya impilo nje sibuyela kusimo sivele sijayelekile lalaba ababegebha igolide hayi kukhanya bamile kwakulezi nsuku okutsho ukuthi mhlawumbe umhlangano lo wenziwayo ungabe wadala umehluko omkhulu kakhulu singazi ukuthi singathi kuzaba yinto ezaba njalo zamthose kumbe isingaguquka kodwa hayi kwakhathesi bamile ukugebha njalo hayi lamapholisa asikezwa mbiko ukuthi bake babuya baphenduka futhi belandelela izakhamizi kodwa njengoba ngijhilo nje kwesaba lokhu kukhona ezakhamizini lokungathembi ukuthi ikusasa ebaphatheleni
okwaphuma emhlanganweni kuyalithembisa yini ukuthi isehlakalo lesi asisoze siphinde senzekale kwakuleziqiniseko bani
okwavunyelwanayo emhlanganweni sisithandekile abantu bebuthene izakhamizi lobukhokheli besigaba lo DA amapholisa ubukhokheli bekhansili nathi njengebandla le-MDC Alliance sasihlabameli kulowo mhlangano kwakhulunyiswana kwavumelana ukuba leyo ndawo ayiphindi njalo yembiwe igolide ngoba iyindawo ezikelekileyo iyindawo ehlonitshwayo esigabeni so kwavunyelwa ukuthi hayi uDA ngawakho amazwi wathembisa ukuthi hayi yena as long as ma esasebenza ngaphansi kwalesi sigaba ngasuke avumele abantu bembe igolide kuleyana ndawo bonke nje lobukhokheli besigaba babukhonapho baqinisiseke ukuba hayi akusuke kubuye kugetha igolide futhi kuleyo ndawo so silethemba thina njengebandla le-MDC kuba leyo ndawo izovikeleka njengendawo ehloniphekileyo njalo le ndaba yamapholisa yokutshaya abantu iyindaba engasizanga futhi ibuye yenzakale ngoba ayiphathanga kuhle abantu balimala kakhulu kulomunye umama owanzisa mina ubuhlungu in particular ukusisa abamntu ngusiduduzile Ndlovu umuntu esingamuthi Singdlumaza wachaya waqamuka isandla ubephilisa abantu abakhe nje ngokuthi athengithengise aziphilise so okwesikhathi sonke lesi eqamuka isandla elimele uyazibuza ukuthi abantwana bayaphila ngayo so ibe into ebuhlungu kakhulu ukhuluma laye ngoxoxa laye uyambona ukuba lokhu engumuntu oyethukileyo okuzathatha isikhathi ukuba ukwethuka lokhu kuphele so amapholisa abengakhangelanga ukuthi aphathe abantu ngalana ndlela bona kungabantu okukhanya ukuthi bavikela abantu besingakukhangelelanga thina njengebandla le-MDC Alliance ukuba amapholisa okuyiyo kufuze avikele abantu aqhubeke eziphatha ngaleyana ndlela etshaya abantu elimaza abantu babaleke bayeshiya imizi yabo bayehlala ezintabeni so siyathemba ukuba hayi leyi siyi-chapter sesidlulekiwe ungakhangela futhi sasana sigaba sematopo isigaba esingathi si-sensitive ngoba i-ground yedlula khona phana kakhulu engqondweni zabantu imicabango ye-ground iyabe lokhu isala ukuthi phela abantu belokhu bethi thina kungani siphathwa ngalendlela.